So we seek out this end of a VOA in the belly.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 15 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
To the previous announcement that all civil servants should be vaccinated, Cabinet further resolved that no unvaccinated civil servants will be allowed to come to work.
Lamukele ngembono ehlukeneyo inyathelo elithethwe nguhulumende elokuthi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingasayi emsebenzini.
Intshukuntshu lo mdlandla wokuthi abantu bahambe ku-trade fair yalo nyaka usuke kwathenwa yi-COVID-19 le ephinde njalo ontanga ogidana yibo bavame ukuthi bakuthakazele kakhulu manje njengoba lo nyaka bengasoze bavunyele ukuthi bafike khona.
Amalungiselelo ombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair bona okhangelelwe kuqhutshwa ngeviki ezayo abikwa esisemaphethelweni, njalo umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni. AbeZimbabwe asebehlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngokuthula kukahulumende walelo lizwe ngodaba lokuthi amaphemithi aweZimbabwe Special Permit azangezelelwa isikhathi kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Uhulumende wethule umbiko othi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela u-COVID-19 e-vaccine zingaze zisazihlupha ngokuya emsebenzini. Abantu bemukele ngembono ehlukeneyo lelinyathelo, abanye besekela njalo abanye bengalisekeli besithi lephula ilungelo loluntu. Intathela izindaba yethu Mavis Gamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuvezwe ngumphathi ntambo wokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchongwa emhlanganweni lentatheli zindaba avame ukuwenza ngokuveza ukuyabe kuhlafunwe emhlanganweni wedalela abaphathi ntambo elekabhinethi owenziwa ngeviki. Unkosikazi Mchongwa uthi ikabhinethi kubone kufanele ithathele linyathelo ukulondoloza impilo zabantu abeza emahofisini kahulumende uzodinga usizo.
Pursuant to the previous announcement that all civil servants should be vaccinated, Cabinet further resolved that no unvaccinated civil servants will be allowed to come to work.
Ngokulandela esake sakutsho ukuba izisebenzi zonke zikahulumende kumele zihlatshwe ijekiseni lokuzivikela, iqula labaphathi ntambo livumelane ukuba labo abangahlatshwanga bangaze bavunyelwa ukubuya emsebenzini.
Umnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare uthi liyemukeleka lelinyathelo likahulumende njalo ekhuthaza uZulu ukuba ayehlatshwa ijekiseni lokuzivikela.
Ngasafa kudala ngoba kwakukhona ama-vaccine ayekhona awepolio awani sasiwahlatshwa siwa ngabantwana abancane. Abantu kabahlatshwe, mina singahlatshwa amabili anzwanga lutho. Ukuthi ngahlatshwe lokuqala akuzange kumbele kumvimbano mbeni ukuthi kukhanye siluthi umuntu lo ohlatshiwe kaamzange.
Kodwa unobhala wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi lokhu akusoze kuthinte izisebenzi zikahulumende kuphela, kodwa lezamankampani azimeleyo.
Okungani kuyasikhuba nje ukuthi sesibona singathi kubandlulula ukuthi kungaba lo mthetho yini okufanelweke ufakwe nguhulumende ubamba abantu ngamandla ukuthi babe le vaccination certificate kumbe bahlatshwe. Ngokubona kwethu iconstitution yelizwe angazake ivumelane lakho, abantu bayazikhethela. Singazi ukuthi isikhathi esilandelayo sizabona sokulomthetho yini, asikwazi ilokho. Kodwa sesibone ngani nje okukhetha-khetha lokhu indlela yokubamba abantu ukuthi bevaccinethwe.
Unkosikazi Mchangwa uveze njalo ukuthi amalunga awe-cabinet ananzelele ukuthi inani labatholakala bele COVID-19 kanye labalahlekelwa imiphefumulo selinganeno, esithi konke lokhu kungenxa yenhlelo ezabekwa nguhulumende zokumelana laleli gciwane emizameni yokulondoloza impilo zabantu bonke elizweni. Kunje uthi inani labadinga usizo lwesibhedlela ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 selehlile nxa kuqathaniswa lamaviki ambalwa edluleyo. Ekutshoneni kwelanga layizolo kutholakale abedlula amakhulu amane 418 bele COVID-19, njalo bonke kungabantu abangelambali yokwethekelela kwamanye amazwe. Abayisikhombisa babo yibo abalahlekelwe ngumphefumulo. Lokhu kusitsho ukuba ndawonye sebefika phose inkulungwane ezinhlanu 4550 asebelahlekelwe yimiphefumulo, phakathi kwabedlula kancinyane inkulungwane ezilikhulu 126817 abatholakale belawo selokhu waqhamukayo nyakenye, abedlula kancinyane njalo ikhulu 119216 babo kwaba ngabasila kiwo. Abantu phose abafika inkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 16938 abahlatshwe ijekiseni e-COVID-19 vaccine izolo bakhuphule inani lasebehlatshwe ijekiseni leli okwakuqala laya kuzigidi phose ezintathu 2,873,893 lokhe lwaqalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili 1,926,947 asebehlatshiwe ijekiseni lesibili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Uhulumende uthi isifiso sakhe ngesokuthi kube sekuhlatshwe izigidi ezilitshumi 10 million zabantu elizweni jikelele ukuze asuthiseke ukuthi abantu bonke bavikelekile, kumbe isilinganiso sokungamatshumi ayisithupha ekhulwini 60%. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amalungiselelo ombukiso wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair wona okhangelelwe kuqhutshwa ngeviki ezayo kusukela ngolwesibili kusiya ngolwesihlanu abikwa esisemaphethelweni, njalo uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuwuvula ngokusemthethweni. Isiphathamandla seZITF uMnumzana Busisa Moyo uthi amazwe asegcizelele ukuthi azabukisa kulumbuthano abalisa eleBotswana, DRC, Indonesia, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, South Africa leTanzania. Uthe umbuthano lo uzaqhutshwa kulandelwa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19, njalo abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lasitshiyagalombili 18 abasoze bevunyelwe ukuphatheka kuwo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa loMnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, esiqale ngokumbuza ukuthi abahlali bakoBulawayo bawamukela njani lumbokiso.
Intshukuntshu lomdlandla wokuthi abantu bahambe ku-trade fair lonyaka kusuke kwathenwa yi-COVID-19 le ebhuqukeza phakathi kwabantu. Kuphinde njalo ontanga okijana yibo bavame ukuthi bakuthakazele kakhulu ukuya khona e-trade fair. Manje njengoba lonyaka laba baleminyaka engaphansi kwe-10 lasifica mnambili bengasoze bavunyele ukuthi bafike khona, njalo abantu abukhanya bazafika yilaba abaye bethe bamenywa, ngokunjalo izakhamizi zakoBulawayo kuhle kwazithena khonokho isasasa liyanejayele ukuba khona kayisekho. Ngokunjalo izakhamizi lanxa zikhangelela ukuthi zizahambi kakhulu labo abalamabhizimusi ukuthi bayekhangela okuthize abangacosacosa khonaphana kwalaba abaye bethengisa, iningi labantu alikhangelelanga ukuthi liya kuleyo trade fair ngenxa yokuthi iningi livame ukuthi liyabe lihamba labokhijana laba abangavunyelwayo. Ngokunjalo-ke laba abaqotshwana aba-above 18 abasoze bakukhangelele ngelihlo liyana elikhangelwa yilaba abasakhulayo abancane, ngoba bona bakhangele ezinye izinto ezibahluphayo. Lo nyaka-ke i-trade fair izaba ngeyalaba abalamabhizimusi lalaba abanxusiweyo, kube sokusithi umhlambo omningi kawusoze ufike.
Eminyakeni edluleyo
osomabhizimusi babethola inzuzo ngalesi sikhathi amawetela egcwele lokunye kambe kathesi singakubona yini lokho
ibhizinisi izabancane kakhulu ikakhulu kulabo abakhangele ngezamahotela ngenxa yokuthi abantu abazabe bebuyile baba baningi yilaba abanxusiwe bevela kwamanye amazwe njalo kuludlelwana nohulumende kube sokusithi lazo iziphathamandla zikahulumende ngakho-ke amahhotela angathola inzuzo ngenxa yokuvulwa kwe-trade fair yilabo abalokudlelwana nohulumende so kuzathi labo abangelabudlelwana kuqinilelwe lohulumende abasoze bathole lutho ngenxa yokuthi iziphathamandla zikahulumende siyakwazi ukuthi zivame ukufikela kuwapha amahhotela kube sokusithi lalaba abantu abazabe benxusiwe bevela kwamanye amazwe labo bazadirektwa ngomunye uhulumende ukuthi baqonde ngaphi so lawa amahhotela alokudlelwana nohulumende yiwazaba lenzuzo abaningi kabasoze babelayo ngenxa yokuthi iningi labantu kalisoze livunyelwe ukuthi lifike e-trade fair njalo lalaba ababebukisa phakathi e-trade fair inzuzo yabo izabancane kakhulu ngoba abajayele ukuthenga yibo laba ontanga abangavunyelwayo ukuthi bafike kulezo zitanda ababethengisela khona ngoba wonke umuntu laphana uyabe khangela ukuthi ibhizinisi yakhe iqhubeke isiya phambili so kuzathenga labo abangosomabhizimusi abalihlekana akusafanani-ke lanxa kuthe wonke umuntu wavunyela ukuthi angene phakathi e-trade fair
lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelaye ekoBulawayo abamele ibandla le-Patriotic Zimbabwe's Party elikhokhelwa ngumnumzana Charles Mutama namuhla bakhulume lamalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezemithetho ngesicelo sabo esokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivote kukhetho oluza qhutshwa ngomnyaka ka-2023. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ikomiti ye-Parliamentary Legal Affairs kubikwa ukuba ikhulume ngodaba lolu labamele ibandla le-Patriotic Zimbabwe's Party babatshela ukuba badingisise indlela ababona ukuba kungenziwani ukuze izizalwane zeZimbabwe ezidlala kwamanye amazwe zivote. UMnumzana Mpilo Matutu, umgcinisihlalo webandla leli, uthi basanda kothulela idale leli ugwalo olujulileyo ule-petition.
Ibandla leli lithe lenelisa ukuthi namuhla liyohlalisana phansi le-August House sihambisa isicelo sethu sokuthi abantu abaphila bephandle kwelizwe leZimbabwe kodwa beyizalo leZimbabwe benelise ukuvota. Ngemva kokuthi ummeli webandla le-Patriotic Zimbabwe esethe wachasisa echasisela i-portfolio committee yona le-Justice and Legal Parliamentary Affairs echasisa ukuthi kungani silesicelo leso njalo ukuthi isicelo lesi sizasisiza ngani sizanceda ngani abantwana abaphandle kweZimbabwe kodwa bengabe eZimbabwe. Ikomiti ithe ikuzwa lokhu yabuza eyayo imbuzo njalo yakhanya ingani lokukuzwisisa lokhu kade kusuggesta kumbe kubiswa kubekwa ummeli wethu.
UMatutu uphinde wathi
uthe ngemva kokubeka kwammeli wethu wasesithi kungenziwa kanjani ukuthi abantwana abaphandle kwelizwe leZimbabwe bavote. Ngalokho wasokuvunyelwana ukuthi i-PZ izasuka lapho iyo phuma le ndlela ezijikelele ezizachasisa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bavote bephandle kwelizwe leZimbabwe.
Maningi amabandla afisa ukuba abahlala kwamanye amazwe bavote. Elinye lawo ngelikhokhelwa ngumnumzana Innocent Ndivali ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. UDivali uthi kuqakathekile ukuba abantu bonke abadabuka eZimbabwe bavote.
Siyafisa ukuthi uhulumende eqalise inhlelo zokuyenza i-voter registration kuma different countries, eqalise inhlelo zokufundisa abantu ngamalungelo wabo okuvota, ngoba thina as understand ukuthi kuyini ikuyini okuwehlula uhulumende, ngoba uhulumende wethu ulayi capacity. And mina njengeleader ye-EFF ngile belief yokuthi uhulumende wethu uyakwanisa ukuthi elungise inhlelo zokuthi abantu bonke jikelele bevote. And because i-politics yeZimbabwe e-government leko opposition sitshintshile, i-politics yokuphikisana kodwa singathethisani, i-politics ye-development, politics ye peace.
Umnumzana Joseph Juma osekela ibandla lezano PF uthi uya kusekela lokhu loba nje isithi kumele udaba lolu luphathwe ngemfanelo.
I-diaspora vote lilungelo labantu bonke abahlala phandle kwelizwe leZimbabwe. Kuqakathekile ukubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Into engamane iyenzakale kuphela yikubana kwenziwe ngesiphangephange kumbe ngendlela engahlelekanga ezagcina iveza ukubana kugcine kusiba naloko abakuthi ngama loopholes, lezi ndlela ezingahambi kuhle ngenxa yokubana kujahiwe ukubana kulabantu abathize sifuna kwenzakale khonapho khonapho.
Umnumzana Kindness Baradza osekela ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi kumele kuguqulwe imithetho kweleZimbabwe ukwenzela ukuthi abadabuka kweZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavote. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibbs Dube.
Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abangaba yisilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa basesigabeni seCalifornia khonapha eMelika bavote besekela usibalukhulu waleso sabelo owebandla lamademocrats uGovernor Gavin Newsom ukuthi engasuswa kuleso sikhundla ukuvota okwenziwe izolo kade kujojozelwe ngabanye abakade befuna. UNewsom abanjwe ngamandla ukwehla kuleso sikhundla isikhathi sakhe singakaneli ngoba besithi uyehluleke umsebenzi wokumelana le-COVID-19. Umongameli Joe Biden welemelika ubikana ubana umonakalo wengozi ezibangelwe kuguquka ngomkhathi elizweni lakhe udale indleko yamadola aphose yafike ikhulu lamabhiliyoni $99 billion nyakinye kuphela. Lokhu utsho ekwethekeleleni kwakhe indawo icutshungulwa ngezamandla kagetsi e-National Renewable Energy Laboratory esesigabeni se-Colorado ethi elemelika libhekane lengozi enjengebhomba elimele ukudubuka yilo wayisiphi isikhathi uhlangothi lwezokulondolozwa komkhathi. Uphenyo olwenziwe ngabezindaba abe-Associated Press luveza ukubana phakathi kwamakolishi amayunivesithi asezabelweni asemelika angama-26 awo 26 yiwo angadini ukubana izifundi zize zibe ngezihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ukuthi ziqhube izifundo kiwo. Iningi lamayunivesithi adinga ukuthi izifundi zibe ngezihlatshiweyo ngezisenyakatho nokuya ngempumalanga yelizwe kanye laseCalifornia. Inkokheli yamabandla ezombusazwe ehlukeneyo kweleGini ibe lo mhlangano labebutho abahlukinele umongameli Alpha Conde intambo zombuso ngeviki edluleyo. Lo ubungumhlangano wokuqala phakathi kweza kwenziwa amalanga amane alandelayo ukuhlaziya elakusasa laleli lizwe elingentshonalanga yezwekazi le-Afrika. Umongameli Kais Saied weTunisia wethule umbiko ekhonona ukuthi ilizwe lakhe libuswa yizinhliwi. Wathembisa ukuqinisa impi yakhe yokulwisana lenkohlakalo phakathi kweziphathamandla zezombusazwe elizweni lakhe. USaied uxotshe umsebenzi nhloko kahulumende wakhe ngontulikazi lonyaka, wachitha idale lephalamende, wakhipha umthetho ovikela ukubotshwa kwamalunga aleli dali, wathatha njalo intambo zokukhokhela ingatsha zonke zikahulumende. In inhlanganiso ezimele izizalwane zeZimbabwe esezilala kwele South Africa seziveze ukukhathazeka ngezithi ukuthula kukahulumende walelo lizwe ngodaba lokuthi amapermit aweZimbabwe special permit aphiwa amalunga aphose afike inkulungwane ezingamakhulu amabili azavuselelwa kumbe hatshi nxa ephelelwa isikhathi ekupheleni kukambalakazi. Uthuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Inyathelo likahulumende okwele South Africa lokungaphumeli obala ngokuthi iyozala nkomoni nxa amapemithi la ephelelwa isikhathi mhlaka 31 Mpalakazi 2021 selishiye ikusasa yeningi labeZimbabwe abalamapemithi la libuvilibana. Baphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili close to 200,000 abeZimbabwe abaphiwa amaZimbabwe special permits ababa ilungelo lokusebenza, ukufunda, lokuqhuba amabhizimusi kwele South Africa okweminyaka emine. Kusukela ngo-2010, uhulumende wavuselela amapemithi la ngemva kweminyaka emine. Njalo bekhuluma kusase lesikhathi ukuthi ayavuselelwa kusenzelwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe lezi zilungise konke okufunakalayo kugoqela amapasipoti asesalelwe iminyaka emlutshwana. Lobanje sekusele inyanga ezintathu kuphela ukuthi amapemithi la aphelelwe isikhathi, iofisi yomelwe eZimbabwe kwele South Africa ithi ilokhu isalinde ukuthi iSouth Africa yethulise inqumo sokuthi kuza kwenzekani. Isiphathamandla sale ofisi uConsul General Melody Chaurura utshele umhlangano oqoqwe inhlanganiso yeSilo kwele South Africa ukuthi zonke inkulumo ezidingakalayo sezenziwe sekulindwe idale labaphathintambo kwele South Africa ukuthi lethule isinqumo ngekusasa yamaphemithi la.
We can however confirm that consultations on the issue have been underway.
Inkulumo ngalolu daba sezenziwe. Sesilinde uhulumende weSouth Africa ukuthi atho azakwenza.
In this regard, we continue to wait for pronouncements by the host government's competent authorities on the future of this permit.
Lokhu sekuchiye iningi labeZimbabwe besevalweni olukhulu. Umgcini sihlalo wenhlanganiso emela beZimbabwe kule South Africa, uMnumzana Ngqabutho Mabhena, uthi ukungacaciswa waloludaba kuzenza impilo ibenzima kakhulu kuzalwane zeZimbabwe leze.
Kule ngozi yokuthi nxa kungakhulunywa ngamasinyane kumbe engazange avuselelwe ama-permit, amabhanga azovala ama-account abo ngoba ama-bank account avulwa nge-permit, abaqhathi kabasakwazi kambe abantu laba abasebenzayo bazabe lokhu bekhona ngomnyaka ozayo kumbe babe bengasekho. Lathi silindele yena uminister udokotela uMotsoaledi ukuthi achasise ukuthi kuzahamba njani.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezim imbokodo uNkosazana Victor Matutu uthi ayikho into enzima njengokungazi ukuthi ikusasa lakho limi kuphi.
Kuyakhathaza kakhulu lokho ngosihlalele evalweni impela ngoba sazi loba azavuselwa noma avuselelwa. Ukuthi futhi lobe zavuselwa bazavuselwa kwesikhathi esinganani ngoba inyanga sezisele nje sezintathu. Abaningi sebeqalwela ukubuzwa lasemsebenzini ukuthi njengoba iphepha mvume lakho lokuvumela ukusebenza lapha eSouth Africa seliphele uzakwenza kanjani. Awukwazi nokunika abaqashi impendulo eqondileyo ukuthi uzokwenza kanjani ngoba lathi asikabi nolwazi nje ukuthi kuzokwenziwani. Asazi noma abantu bazophelwa imisebenzi.
Imibuzo ebithunyelwe isikhulumeli sikamphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa ebidinga ukwazi ukuthi kungabe isinqumo sesithethwe na ngalolu daba nokuthi kukhangelelwe ukuthi isaziso sethulwe nini ibingakaphendulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Mesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Kwezemidlalo kulemviko ethi umqeqeshi weqembu lenguqu LAFC Platinum uNorman Makheza nguye osethethe isikhundla sikamqeqeshi weqembu elimela iZimbabwe lama Warriors ngemva kokuxotshwa umsebenzi kuka Zwaiko Logarisik. Kubika uJoseph Njanji.
Ishangane sibona ukuqhutshwa komdlalo wenguqulo izweni iZimbabwe Football Association iZifa ibikwa isikhethe uNomen Mabheza ukuba abe nguye umqeqeshi omutsha weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqulo. Abaseki bebunda bathi lo mqeqeshi uzancediswa nguTaura Mangwiro, umqeqeshi weqembu leTriangle kanye loMandla Mpofu, umqeqeshi weqembu leHighlanders. Umqeqeshi wabonozinti kubikwa kungu-Energy Murambadoro, yena osebenzela iqembu leChicken Inn. Wayengumqeqeshi weqembu labafana baleminyaka elitshumi lanhlanu elimela ilizwe. UDumaza Dube uthi akuqondanga ukuba inhlanganiso yeZifa ibe yilokhu iqhatha abaqeqeshi abavele belamaqembu abawasebenzelayo.
Ya mina umbono wami, abakhokhela iZifa kumele bakhethe okoach abangekho emaqembini akhona. Baningi okoach eZimbabwe, even kungathiwa ngokoach ababamba uhlelo okwesikhatshana, kodwa kababe ngokoach abangekho kumaqembu njengesemazweni abelungu. Uzafica ukuthi kubo England khona ngale kwelengilandi lakubo Brazil, okoach abakhethwayo for national teams kabakho kumaqembu lawo adlalayo.
Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, isivumelwano sokuba inkampani ethengisa amafutha emota yesakunda yiyo esisekela amaqembu athile Dynamos kanye lele Highlanders ngemali lwethulwe kusemthethweni ngolwesibili ntambama esikolweni iHarare. Amaqembu mabili azasekelwa ngemali edlula izigidi ezinhlanu zamadola aseMelika, loba nje ezabe ephiwa kuyimali yakwele Zimbabwe. Phezu kwalokho, abaqeqeshi kanye labo kapteni bamaqembu omabili labo baphiwe imota zokusebenzisa. Ekhuluma namhla emkhosini wokupha abaqeqeshi labo kapteni izimota, umnikazi wenkampani yesakunda ukuda kwashe Thagwirei utshele ukapteni weqembu leHighlanders u-Ariel Sibanda kanye lokapteni weqembu leDynamos uParson Chaure ukuba imota ngezabo ngesikhathi besesikhundleni.
This car is for you to move around it. Uhlala ngaphi? Koblawan.
Inketa 6.
Inketa 6. Hamba la Inketa 6. Ungayi-GM 17. Hamba la ngekhaya. Kodwa bengawukhothi ungabuyi kimi.
Isimo bese sisibi kakhulu kuqembu leHighlanders enyangeni ezedluleyo lapho ebelingaselenisi khona ukubhadala abadlali bakhona, kodwa abasweleyo ukusebenzisana kweqembu leHighlanders loTagurey, yena osolwa uba udlamkani munye labebandla elebusayo. Kodwa abanye njalo bathi okuqakathekileyo yikuba iqembu lebhoso lingafi. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ngakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Lamukelwe ngembono ehlukeneyo inyathelo elithethwe nguhulumende lokuthi izisebenzi zakhe ezingahlatshwanga ijekiseni ye-COVID-19 zingasayi emsebenzini. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair, wona ukhangelelwe ukuqhutshwa ngeviki ezayo. Siloqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSthandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.